Lokhu kuza ngesikhathi izakhamizi lezi seziqede umnyaka wonke zingadibhisi inkomo zazo kulumango sokufaka inkomo lezi engozini yokuthola imikhuhlane ebangelwa yimikhaza efana le-tickborne leyamasondo lomlomo i-foot and mouth leminye. Izakhamizi zakulumango ezikhulumele Studio 7 zibike ukuba udubuso olukhona yikuswelakala kwedibha endlamathuli lasemasuthi. Umnumzana Sahle Mahlangu osuka kuward 21 phansi kukamlisa umnumzana Mjikiza wadi uthi udubo olukhulu yikuthi kabala mali yokudibisa inkomo zabo.
Ilaphele before idibha ngelendlamathuli ward 21 Mjikiza wadi. Hayi inkomo sezilesikhathi niyawela 2 years ingadibhi sezisifa ngemchaza we. Ukhambanisa ngokuthi sezisifa i-tick-borne disease yana sezisifa zizi.
Esinjalo isakamuzi esikhulumele Studio 7 umnumzana Mustafa Sibanda uthi udubo lolu soluphazamisa inani lenkomo ezitholakala kulumango.
Sibambaseke kakhulu kokuthi ezingabatolazi yabona ezitholakala ezizazana kuthi ukuthi azizizana zimukise ngoba. Ingene seyawoma kamani kuze nabhufa lojijula mina lethuba okukhona amadumba akhona kahle laphela ngenxa yemkhandela aaliyaduka amaempesaziaaaaaloijula.
Esinjalo isakhamuzi esisuka kuward 28 umnumzana Bernard Mangena uthi uhulumende kumele asize izakhamizi lezi ukuze zidinge indlela yokudibhisa.
Umo zethu ziyaphambaniseka ngabantu nxa zingadibhisi le mkhaza ziyafa kulezi nsuku. Hayi dibha lokhu egcine emhlaka 26 February ukudibha. Agcine emhlaka 26 February sithi ngideti yakhona ngiyazi yadibha mhlaka 26 February. Mina ezami iy'nkomo zingu-4 kodwa abanye bale nkomo eziningi ezethu lezani.
Uma ngena uqhubeke echasisa ngodubo abalalo.
Udaba lethu esilihlupha ngalo yikuthi isibhorane sethu sesagqibeleka alibana vele isibhorane sikhona vele iy'nkomo zethu ingaziqini ngobana idibha likhona. Zantama but iqiniso yikuthi inkomo i-problem yisibhorane. Isibhorane sesimba le-extra kwahlelakala sidilikele. Kadilikela. Isibhorane yidona kathesi ngoJulay but seswelakala ukuthi singathoka.
Izakhamizi zesilobela ziqhubeke zisithi uZulu weZimbabwe kumele ancede kulumango ngoba udubo lolu lulakho ukuqeda inani lenkomo elizweni nxa lungalungiswanga. Ngesizwe njalo isakhamuzi umnumzana wadi egcizelela.
Embele ezinye ngazitela mbele siyabe zame ukuvethi naye ukuthi sifuna ukuthi siphi zinkomo akulanto ebuyayo.
Imizamo yokukhuluma le nduna uMalisa yehlule ugatsha lwezokulima lalo lungakasiphi imbono yalo ngesikhathi sisiya emoyeni. Imele Studio 7 ngiseHarare. Lo de los Indlovu.